ubhubha wabokande kuka-Prince Philip's kuyinto njengoba sisazi ukuthi ukutshona kwabantu abaku-royal family kuba lo mbandela thize noma ngithi kuba le effect ethile emphakathini ikakhulukazi kibo bona laba abe-family ka-Queen. Kodwa-ke abanye abantu nje phandle nje abanye abantu abaningi abantu baziphilela impilo yabo ngokufanayo njengansuku zonke. Sokusiba khona ngale eLondon esidikidikini lapho kusuka khona kube kukuthi eBuckingham Palace ilapho kusuka khona kube sekusiba lokutshengisela okuningi okutshengisela ukuthi abantu balahlekelwe ngumuntu obekade bemhlonipha.
Bakhona abathi uPrince Philip ubeyindoda elobandlululo ikakhulu ngomhlobo. Kukhona yini wena okwaziyo ngalolu daba?
UPrince Philip ubeyindoda ebengathi akakuthandisisi kahle hle hle ngoba singakhohlwa njalo ukuthi laba abantu umuntu omdala owazalwa ngalezi nsuku lapho kwakusa abakhula bekhula ngesikhathi soncindezelo lwabantu abamnyama ukuthi abantu abamnyama babengakhangelelwa ezingeni elihle okungawuthi ukuye kwavusa umsindo omkhulu kakhulu indlela ayiyo yona le ndlela kade ziphatha ngayo kakhulukazi kumalukazana wakhe laphana unkosikazi kaHarry okungawukuthi kwaze kwagcina into yakhona ihlupha kakhulu kwagcina sibona noma sebeyikhuluma lakumabonakude ukuthi ilapho kwasukela khona uhlupho khonapho ukuthi wacabanga ukuthi ngokuphatheka kwakhe ngesikhathi sesisibhedlela umalukazana wakhe wathi hambe siyakhona ngale watshengiselwa kamhlophe nje ukuthi bayamcwasa ngokubala njalo bazitshela ukuthi akasoze abe le mfihlo yokuthi afihle ukuthi ukuthi uphathekile kwabe lesigameko eziningi kakhulu esasizibona zisenziwa nguye uPrince Philip lapha nokutshengisela khona ukuthi abantu abomunye umhlobo akabathandisisi kahle utshengisela ukucwasana ngokobala okusegcekeni.